Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 25 kuzivandlela 2022 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama-minerals lama-benefits ahuquluzwa ngabalutshwane.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change kuyilo lodwa elingaletha inguquko.
Iqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ubugaba ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma-security forces.
Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo lama-number plates. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale abangamakhulu phose amathathu njalo 287 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2416 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezintathu 2666. Abahlatshwe esithathu bedlula inkulungwane eyodwa 1119. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bazinkulungwane eziyisishiyagalolunye ezilekhulu lamatshumi phose amathathu 9,128. Umkhokeli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi akala kuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. UChamisa wethule amazwi la izolo ngesikhathi esazisa uZulu ukuthi sebeguqule ibizo batshiyana lelithi MDC Alliance. UChamisa labanye bakhe bathethe lelinyathelo ngemva kokuba umnumzana Douglas Monzora ebhalele iZimbabwe Electoral Commission eyazisa ukuthi ibandla lakhe le-MDCT lizancintisa kukhetho oluzayo lisebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. UChamisa ucele uZulu ukuthi asekele ibandla lakhe ngoba esithi yilo lodwa elingenelisa ukuletha inguquko. Sibuze umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukuthi njengoba sebentshintshe ibizo bazatshintsha le nkokheli na.
Ibandla lingelidala kodwa ibizo. Abathungameli bonke lama structures ethu wonke uhamba kunjalo. Into entsha lapha libizo ubuthungameli sisahamba saya eGweru 2013 saba le Congress. Njalo sehlukene kakhulu ngamabandla wonke eZimbabwe ngoba ibizo leli elithi CCC Citizens Coalition for Change. Kutsho ukuthi ngesintu abantu beZimbabwe, amaZimbabweans, yiwo akusenta, yiwo asenzikini, yiwo azalawula Yiwo azakhetha ama MPs, yiwo azakhetha ama councillors, yiwo azakhetha ama provincial chairperson. Sichiyane kakhulu ngeMDC zonke lezo othilo leli oMCT ngoba asisiwo macilindini. Namhla ungudawu, kusasa ungumoyo. MDCT, MDC Alliance, lokho kuluhlazo. Sibayekelile sibapha isikhathi esithi ngesikhiwa sibaphe a long rope kwenzela ukuthi abantu bazibonele ukuthi bangamachapa lokuba ngamasela njani. Asiwo mhlangano iMDCT edilwisa kakhulu uMonzora edilwisa uChamisa leMDC Alliance. Thina sibindana labantu abalebhora uMnangagwa leZANU PF sihlukene labo kakhulu njalo asikho kuPollard umhlangano wezikhova
abalandeli benu lalabo abangathanda ukungena kubandla lenu libathembisane
sithembisa abantu ukuthi sizafuna ukufeza izinto zonke ezidliwayo esingathi yinotho economy abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama minerals lama benefits ahuquluzwa ngabancinyana abalutshwane siyayibona iChina ukuthi yenzani labangani bayo sithembisa abantu kakhulu ukuthi thina sizalandela i-freedom of association esingathi ngamalungelo ayinqaba i-human rights njalo singabantu esibunene esizakhangela abantu abampofu we are pro poor socialist democrat njalo abantu bethu lozulu jikelele njengoba iparty le ingekazulu asila nketa abachari wonke umuntu sithi one Zimbabwe one country one nation one vision yikho ke singabantu esingathi sinyanda lapho kwathiwa khona ngumzilikazi lo babu uJoshua Nkomo sithi singabantwana benhlabathi
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Alliance kusenjalo abanye bathi kungaba lokudonselana phezu kwebizo leli ngoba kulelinye ibandla elizibiza ngokuthi Citizens Convergence for Change lona elithi libhalise kuZimbabwe Electoral Commission nyakenye ibandla leli libikwa likhokhelwa nguVaraizo Musango yena oke waloba enkundleni yeTwitter nyakenye etshela umnumzana Charlton Wende owebandla likaChamisa ukuthi batshiyane lebizo elithi Citizens Convergence for Change lanxa nje ibandla likaChamisa lisebenzisa ibala elithi Coalition endaweni kaConvergence Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukugugula igama kusuka kuleveli bangwayo kusiya ku Citizens Coalition for Change kuyilinyathelo lihle kakhulu eliqondile ngilethemba ukuthi abasekeli baye i Citizens Coalition for Change baza kuthakazelela lokho ngokuba kabakhangelelanga ukuthi kube lesiyaluyalo sokuvuka besilwa bebodwa beyi opposition kodwa ke i opposition iya khelwe ukuthi ilwise ukungena esihlalweni sokubusa ibuse kahle okudlula leqembu liyabe likhona libusa ngaleso sikhathi akusela mgwaqo kusela zikolo akusela zibhedlela akusela ikhonoma kula msebenzi kakula lutho lukhona ngakho kabantu kabayekele ukulwisana bodwa kodwa bakhangelela ukuthi khona lokho kube yikho okulungiswayo ngilethemba ukuthi lokho esikubonayo kuza kwenza ukuthi abantu baye kuvuka besilwa bebodwa bakhangele ukuthi lizwe liyalungiswa ngendlela efaneleyo kulesiyaluyalo lesi sisibonayo ngakho ke inyathelo lihle kakhulu
kulabanye Ncube abazibiza ngegama elithi Citizens Convergence for Change abathi babhalisa kuzeki njengebandla lezombusazwe inyakenye Umahluko phakathi kwaleli bandla likaChamisa libala elilodwa nje uCoalition lo Convergence asisoze sibone sokulokudonselana emthethwandaba yini phakathi kwabantu laba lochamisa kubangwa ibizo njengalokho bekusenzakala kweNDC.
Ngakho ngakutshela ukuthi akusoze kuvuke kuyiwe emthethwandaba, kusengenzeka ukuthi kuyiwe emthethwandaba. Kanti-ke lanxa kade ungabuyanga lalelo gama emthethwandaba lakho ubungabona sudonselwa khona. Sekwaba yisiyaluyalu sepolitiki nje esakithi ukuthi abantu bahlala besilwa bebodwa kulokuthi baye kulokho okusebenzayo balwise ukubuswa kabi, bakhetha ukulwa bebodwa. Ngakho-ke angiboni ukuthi khona into engenziwa uthi wena sengilesiqiniseko so ukuthi akula muntu ongizangisa emthethandaba noma yini sengakuhambisa emthethandaba. Ndingathi selakhile siqedile ubone sokuphuma omunye sedonsela eceleni sesilwa naye esiya le. Ngakho-ke ayikho into abangayenza ukuvimbela khona lokho, kabenze lokho abangakwenza baqhubeke besiya phambili bazabona ngakho okulandelayo.
Ubona uChamisa senelisa ukwazisa abasekeli bakhe elizweni lonke jikelele yini ngegama elitsha leli njengoba ukhetho lwama-by-elections nje solusondele ngombimbitho?
Isikhathi esiningi kakhulu ngempilo yanamhlanje eyokwazi ukusabalalisa izinto ezenzakalayo sinengi lesi sikhathi, ikakhulu umuntu umabheka lapho okuza kwenzeka khona ama-by-election edolobheni. Edolobheni kulapha ande khona ama-by-election. Angiboni ukuthi ngempela ukhulu umuntu okuzathi kusiyafika i-nomination court kudlulela phambili kusiya kwi-election athi yena angikwazi ukuthi kube lenguquko kusuka kuleli gama akade lisetshenziswa kusiza leli elinye lika Citizens Coalition for Change. Angazi ukuthi uyabevela ngaphi lowo muntu. Ngibona mina isikhathi esiningi kakhulu ngathi kusethula nje insuku ezintathu ebantwini abahlezi edolobheni kulula ukusukwazi ukuthi sekume kanjani. Kuzaba yinkinga-ke nxa kusiya emakhaya kulapho ungathwalisa nzima khona ukuthi information ifike masinyane ngesikhathi sayo. Kodwa-ke kangiboni ukuthi lakho kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu babekwazi khona lokho. Imisakazo isiningi kakhulu njalo ziningi indlela zokudlulisela le mbiko isiya ebantwini.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo kanye lama-number plates. Uhlelo lolu luqale mhla ka-15 kulinyanga. Amapolisa athi ajonge ukuqeda udubo lwezigebengu ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama-number plates. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ilobele amapolisa incwadi ikhonona ngokuthi kamelanga aphathe umuntu wonke olemota engelama-number plates njengesigebengu ngoba uhulumende kunguye owehluleka ukuwapha abantu ngesikhathi esifaneleyo. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni abantu babotshwa uma bebotshwa kuthiwe kulento abangalayo yoba kade sikukhulunywa ngama-number plate. But uma singaya eqinisweni ama-number plate ayisomlando wabantu odwa bengalawo. Abantu uhulumende ama-number plate ubekwengelawo ukuthi abantu babe lawo. So ayisomlando wabantu, umlando kahulumeni, ngoba ukuthi namhlanje abantu badingela into bayiswela kusasa sebebotshwa kuthaka abalayo ubona odabe ngalayo beyidingile kambona icala ngoba phela imali layo ekuhambi njengoba siyabona ilizwe lishile liyafa daily. So mbona ngazathi yikupha ngokuhlukumeza abantu. Abantu beZimbabwe abenelisi lutho ngenxa yokuthi impilo isuke yomiswa yawoma kakhulu isoniswa yilabo abasezihlalweni zamanje. So mbona ngazathi nje welisi ngohulumende ojabulela ukuhlukumeza abantu.
Amapolisa athi ngokubopha abantu abalezimota ezingabhaliswanga ezingelama-number plates azama ukuqeda udubo lwezigebenga ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama-number plates. ubona luphela yini lolo dubo ngokubotshwa kwabantu bonke laba?
Eqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ukugala ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma security forces. So kambona ukuthi kuzaphela ukuganga lokhu as long as abantu bedubeka, abantu bacabanga ngokunye abangakwenza ukuze beziphilise. So ukuthi kubotshwa abantu ngoba kuthiwa basebenzisa izimota ezingalama number plate akusizi ngalutho, ngoba ungakhangela abantu abadutshuliweyo, abantu ababanjwayo ukuthi baganga basebenzisa imbhobhu okwesuke eziphelileyo, bebengabantu abasuke ezinkambeni. So uhlupho ayisilo lolo olwezimoto ezingalama number plate, uhlupho ngolomnotho welizwe osufile. So abantu sebedinga indlela zokuthi beziphilise. Okuyikuthi vele bengaze bewuphi abantu as long as ubunzima bunje, obuganga busoze buphele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi izigaba ezisenyakatho yelizwe ezigoqela iChipinge, Chimanimani, Mutare, Mutasa, Nyanga, Mozi kanye leKaripa ziza kuba lezulu elinengi kakhulu kuliviki elivelela ngaseMozambiki, lapho kube khona lesikhukhula esiphiwe igama lokuthi Cyclone Ana. Izim Live yona ithi umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera utilize idale labaphathi ntambo bakhe wabaxotsha umsebenzi ngoba abanye babo besetheswa amacala enkohlakalo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7, ngicela uncedo ukugogolwana oyelaphayo wazi umuthi wamasela lapha ngisegwanda ewilonke kuwat 7. Ngicela uncedo lokubana ma esizwa lapha emsakazweni asinikeze address kulamasela enkomo lawo embuzi konke lenkukhu bayadelela. Sicela uncedo lapha, enike address yakhe lapha ukubana umbhale lapha ngezwa kuthiwa ngeplumtree ulo muntu wamasela ma ujoyintile ukhala inkomo mawudoda inkomo ikhala ezizwini. So sifuna nalowo muntu onjalo ngoba sisihluphekile la abantu bayadelela egwanda lapha ewilonke wat 7. Amasela angaze avothwe, amasela ngikhona aphuma ngoba athemba ukuthi ayabhadala ama-adizensi. So kungcono kube sisebenzise umuthi lwana owamasela khona iyagcina. Siyabonga mali ngasizwa emsakazweni. Inamba izona lezi sisebenzise iy'namba zami zona lezi.
Njani thimba lika Studio 7? Zokhuluma nje ngomama Makhumphi, umama umuntu omdala, umama umuntu omdala ubona into sisenyaweni zakho ongayiboniyo, into ekude le. Umama Makhumphi yena wayengayiboni le ndaba ukuthi uyasetshenziswa yini. Umama Makhumphi mina ngimkhaleli, ngingamkhalela kodwa mina ngimkhaleli ukuthi urayile ebehleleyo kuzafunda next time ukuthi abantu laba iphele masenaba kanti kuhambanisa amasabo. Ngiyabonga.
Salubonani balandeli be-Studio 7 nanonke balaleli. Salubonani nangosokazini, ngithanda ukubuyisa lapho, ngithanda ukubingelela kunonke. Hhayi siyabonga lezi ndaba ezisinikeza zona zimnanzile kakhulu kwathile nethu besizindaba sizangaekhaya ukuthi khafamba ngamini. Hhayi siyabonga kakhulu sinobe-Studio 7, siyabonga.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Kodwa laba abantu bakithi abesindebeleni abasapota la mashona la basezovuma, basezoba right and basezobona late ukuthi amashona la asisebenzisa la.
ogawule lapha etshona beqamba amanga ukuthi hayi lizoli right lizeli right mawuthi yabheke emathebelele ukuthi kunjani and umntoko lama ikhuluma ubala eharaya and into eyenzakala kuthokozani khuphe into eyenzakala kobugawule lapha bayigcina bebuyebheke amashonisi bachayi inkinga into babulala abantu bakithi bakontrola izisu too much izisu ukulamba indlala bayisokuzenzela izinto ayisokuthi bayasupporta laba bantu abantu ababalandela izisu zabo kakhulu ngoba kuzana upf bayatshontsha kuzana upf yiwo abaphila kahle kuzana upf yiwo ababulala abantu so bancenga kokhwana kuphela ukuthi izana upf iyabasebenzisa abadlile uto phela laba bantu
Sawubonani, sawubonani kuStudio 7, umsakazi omkhulu ohamba phambili. Siyabingelela umuntu okhulumayo ngomfundazwe wakwaNdlovu, uNenkaya, umlandeli kaMthwakazi omkhulu. Ngicela ukumtshela namhlanje iqiniso, into eyenzakala ekhaya, singabahlali basekhaya, ngathi kudelela ukuthi umthetho usuka udlale indlela yawoza ngayo, ngoba ma bekhuluma bethi bona abantu abalimaza abantu, abantu abangenkosi, abantu abas South Africa. Isikhuluma amanga, into engamanga leyo ekhulunywa ngabo. Ngoba into eyenzakalayo abantu base South Africa, abantu bezimbabwe base South Africa abayenzi lento leyo. Bangayenza leyo babeyenza bengekho endlini labo. Kodwa ke leyo eyenzakalayo ekhaya abakhulume lamasosi abo, amasosi kamnanga abo, bakhulume lamaphoyisa kamnanga abo, yiwo labo abantu abenza izinto lezo. So kunjalo sosabe kugilenywa abantu base South Africa, yeye abantu abasuka ngaphandle, yeye abantu lutho. Into esiyisukele ekhaya lapho siyayazini ukuthi yini into esayibalekele ekhaya. Kungabi ukuthi khona abantu bese bekhuluma indaba zethu ukuthi kuthiwa abantu abasuke ekhaya basebeya bezobanga inkunzi ekhaya. Ayikho le nto leyo, kungamanga kuphela le nto ekhulunywayo. Abazame ukulungisa iindaba zabo abantu bezanu p f labe-NGBT balungise iindaba zabo bahlukane lathi amaNdebele. Ngoba abantu laba okokuqala bayasidelela, kunini besidelela? But esimanje yabona manje angeke sisavuma-ke ukudelelwa ngomunye umuntu. Yabona-ke iyabona lento esiyofanele siyenze manje angeke bayidilive, ngoba angeke sivume ukuthi khona umuntu ozosuka le lapho ohlala khona abuye azosidelela futhi ngapha. Banjalo basabe khuluma ukuthi khona abantu abatontela abantu, khona abantu abatontela abantu. Besuke bekwazi ukuthi ngobani abatontela abantu, bona bodwa yibo asebetontelana bona bodwa. Ngithi manje abadonsayo ngesikhathi sikaRobert Mugabe ziningi sezibahlula, sebebuyelelana bona bodwa emuva bayayitontelana. Kwesinye lapho bezokhuluma ngathi bathi yeye abantu basuke egosi na egosi aso basazodinga imali. That's why ubona siloke sibhizi dinga imali lamali siyakha into zethu, sifuna ukuqinisa iindawo zethu ukuthi zibenzani zihlale zikhona kube esimeni leso esahlukumezwa ngaso kule fifthrowon. Abazama ukuma kancane, abazama ukuma laba bantu, ngoba into esizoyenza ngelinanga bazogcina bengayidiliki, ngoba ngathi into esicabanga thina ngeke bayazi. And ngoba umabona ma kwenzakala izinto ezinjengalezi angeke sivumele enye indoda ihlale idlale ekhanda lami.
Labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ivika ukuba amabutho eBurkina Faso athi asephethe intambo zombuso ngemva kokugenqula umongameli walelo lizwe. Umsakazo omunye uthi njalo abahlamuki bakwele Cameroon bakhulule abantu abayisishiyangalombili abasebenza kwelinye iplazi ababathumbe ngenyanga edluleyo. Kodwa balokhe bevalele izisebenzi zikahulumende ezinhlanu. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi unakho ukuthumela amabutho azinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili empumalanga yeYurophu ukuyavikela ele Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. Loku kwaziswe isikhulumeli sebutho umnumzana John Kirby yena othe sebetshele amasotsha ngu-8500 ukuthi ahlale esilungiselele ngoba engathunyelwa eYurophu yiloba nini. Kubike iphephandaba leThe Hill. Imelika labangane bayo abafana leBilitane bathi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin kumele asuse amabutho akhe duzane lomngcele weUkraine lapho asewathumele khona ngoba evikwa eqoqa ukuhluthuna lelo lizwe. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Udaba lolu luyahlupha kakhulu njalo kuyisimanga ukuthi nxa zonke icele laseRussia licele leNATO baloko besadonsa inyawo bengatshengiseli ukuthi badinga isisombululo kulolu hlupho olukhona. Okukhona ukuthi iRussia into eyenza ukuthi ingavumeli ukuthi Ukraine ingene ngaphansi kweNATO kungenxa yokuthi iUkraine iseduzane kakhulu leRussia. Njalo bayabona abeRussia ukuthi nxa kungenzakala ukuthi iNATO isondele izizofika isebenzisane kakhulu leUkraine sekuza kwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi infiltration ibe khona elizweni laseRussia ukuthi bayenelise ukulistarta izinto elizenzayo njalo bayenelise ukuthi badingisise ukuthi baphila njani abantu baseRussia ikakhulukazi indlela yabo abadevelopa ngayo izimpi. Yingakho iRussia ifuna ukusebenzisa ilizwe laseUkraine ukuthi kube yi-buffer zone ukuthi akube ukuthi lamanye amazwe angale kwe-Ukraine bakathana akusoze kube le ndlela abazosondela khona baze bazofika masinyane. Kodwa-ke bathola ukuthi nxa ukuthi ilizwe le-Ukraine nxa lingafika under iNATO okusho ukuthi isitha sabo esingama-Western sizabe seseduzane kakhulu labo siyabe sesimi emnyango wabo okuza kwenza ukuthi amathuba abo okwenza izinto zabo benganakwanga kakhulu sekuzaya kuye ngokuhlupha. Kodwa-ke into le ekhona kathesi ngibona ngathi nxa bengaqhubekela phambili ngayo into leyi isingaba lomthelela omubi kakhulu okungagcina kusenza ukuthi sibone kusiba labantu abaningi abangabhubha ngoba njengoba sisazi ukuthi ilizwe leMelika lelizwe leRussia ngamazwe aphatha izikhali ezinzima kakhulu.
Isingabona sokuliwa yini phakathi kweRussia lapha leMelika ilabangane bayo abakuNATO kumbe ikwethuselana nje kuphela okwenzakalayo?
Ithuba lokulungisa isimo lesi esikhangelane laso sisasekhona kakhulu. Kodwa-ke nxa bengathi omunye laye bahlale belokhu bethobelele benjalo kungabi khona omunye obona ubungozi obungagcina busiba khona phakathi kwalamazwe ngokulwa kwawo ngibona ngathi ekugcineni sizagcina sibona mhlambe kusiba lamalanga mhlambe amabili amathathu lapho sizabe okuzabe ukuthi sekusiba yimpi sekudutshulwana khona sekubulawana khona. Kodwa-ke noma ingazibe khona angiboni ukuthi ingathatha isikhathi eside ngoba xa ingathatha isikhathi eside umthelela wayo kwi-economy umthelela wayo lasemazweni wonke nje amanye amazwe ngibona ingathi kungabe lomthelela omubi omkhulu kakhulu ongadistroya kakhulu i-economy. Ilizwe leRussia lokubekade ukhulunywa ngu-Joe Biden ukuthi yena uzafaka ama-sanction elizwe leRussia. Ama-sanction elizwe leRussia ngibona ingathi sekwazanywa even kwabanye omongameli abadlulayo bazama ukuthi basebenzise ama-sanction ukuthi badistroye ilizwe leRussia but kwehlula. So engibona ingathi into ekhona nje kudingakala umhlahlandlela ukuthi bona abaqondise le nto kusaselesikhathi bengaze bayiyekele bathobelane kokuphela kuze kuyefika esikhathini sokuthi kuze kuye banjala ngezandla okungenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu kakhulu.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Izimpethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change ngoba kuyilo lodwa elingaletha inguquko. amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilichumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo lama number plates. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.